into ethiwa impisha imposhi ingabangqoza umqinisa kavuleli umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamsila. Abantu be-MDC thina sibona ngani bebezalo PF akusafaka kusehlukananga sokuyinto yinye. Bebekhala ngokuthi yena izalo PF ayikwazi ukulandela umthetho ukuthi yi-constitutionalism le rule of law. Labo bathuthima benza the same thing. Uchani uTsvangirai wavela waqalisa wavota wazithelela imbuza e-appoint ama-vice president amabili okungekho emthethweni. Kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagqatha ukublame izanu PF bathethisa ama-judges. Ama-judges angabenza ama-judgments afeva bona a-right. Amabona bangahamba e-court lama-case abo avele ekhanya nje ukuthi i-case le-case leyifile ayidingi rocket scientist, ayidingi ukuthi usibe ligqweda. Bafike bawaluze sebaqatha ukuthethisa ama-judges, baqatha ukusola izanu PF. Kodwa izanu PF ayishiyo eyathi uthi uTsvangirai a-appointe umzuri lo Tsamisa. PF ayishiyo eyathi Tsamisa abize abantu abangani bakhe bezinasu bafakane bamfaka esikhundleni emncenseni khonapho ngelanga lemfo lomngcwabo kaTsvangirai. Izalo PF yayingekho khonapho. Izalo PF ayishiyo ethenu uonimashabiri ahambe ekhothi. Kwemikwakhaa sebekwenza kablek izalo PF sebenika izalo PF kwicredit ngento engekhoyo. So mina ngibona nje ukuthi i-opposition leyo angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo kumbe babhele esihlahla bani kumbe babaphe thothotho bani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi. And into ebuhlungu ukuthi bebesithele ukuthi bona yibo abangamademokrasi abangamademokrati. Kodwa idemokrasi yangikhona leyo abade bekhuluma ngayo abayilandeli basikhiyethela nje umgabe. Utshanisa uzenzela njengomgabe sinangane emkhangele ngibona umgabe nje osakhula ukuthi nje endlini ye-future sabe sibele i-dictator nje eyenza njengomgabo oyenza intandiyako. Which is very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sihlukuluze kakhulu izanu PF besicabanga ukuthi sizaba le-option engcono kodwa bona bavota nje imvosa yabo eyenze kube wehle.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka 2023.
Ngempisha imposhi leyenziwa i-MDC u-2023 uzafika belokhu bebangisana izikhundla belokhu becothana ephalamende babuyihlelane belokhu besenza so izanu PF izawina futhi belokhu besenza so. Okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bayahlangana bonabo abanye abangaso be-MDC layela bezanu PF abangazake babe imvoke entweni ze-MDC lento zezanu PF mhlawumbe uNkosana Moyo labonowamanyika labanye abantu zemakhaza omunye umuntu wazwasafisa nokuthi ngabe kumbe uStrive Mashiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezathatha deliver ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho kwenziwa ezanu PF ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba la mandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izanu PF ngo-2023. Otherwise lokho kwabo-MDC kudlalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo.
Kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana Moyo labonowa Manyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi.
Okokuqala uhlupho ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukisela ngo-2000 abantu bezimbabweka bacabangi i-narrative bacabanga ayiza ngwezanu kumbe ngwe-MDC. Yilo uhlupho esinalo esokuthi sivalelwe engqondweni zethu ezibayenileko ezimbili esingasisindawo. Unkosana Moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqotho ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafili izwe phambili yabonowa Manyika. Kodwa-ke uhlupho lwabo yokuthi omunye ungale ulokuyinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye kulokuyinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona labo Unkosana Moyo labo Manyika labo basitshengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngeZimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenger indawo ekhipha abantu kulokhu ku-MDC lezanu PF lezi esezivulela ilizwe. ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibe ke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lomcabango njalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-one mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezala u-P F ne-M_D_C zinkabo ezidonsa zijilile bebelokho libhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwandawo ilizwe ngeke liphinde lilunge silokhu ngasikhangele i-M_D_C lezala u-P F.